jeyiso esikhathi lapho ngifuna umhlabeleli ozongiphakamisa angikhonze ngomoya na ngeqiniso manje nguyiso le lesikhathi lapho ngifuna umhlabeleli osongidumisa ngomoya na ngeqiniso
ngomoya na ngeqiniso
sithiba yethe
sithiba yethe
sithiba yethe siyabonga Baba yethu
uMdala
uMdala
juwa
amalanga
esuthe Jehovah, mananjalo,
siyawa phambi kwakho.
찬송.